go VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesine ekuseni mhla ka 12 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo bebandla le MDC kobulawayo bagcizelela ukuthi bathethe inyathelo lokuthi iziphatha amandla zecouncil eziyisithupha aziseyi kuvunyelwa ukuyafika emahofisini yaleli bandla.
Ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indaba bayenzile yona leyani. Bayenze ukuthi i-contract ngakuthi izarenyiwa irenyiwe ngu-October ayikhona kathesi ngayisekufayile. Yikho sikufuna kuphela njengama-youth, asila anything else besides khonoko kuphela.
Inhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU isichothoze amapholisa isithi ahlukuluza amalunga ayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokuya emahofisini ayo kokuphela lapho afika ebuze okuningi.
Asikujabuleli ke khonokho ukuthi amapholisa abe lokhu evakashela amahofisi ethu, ekhambanisa ke ukusebenza kwama-officers ethu. Bebuza ukuthi ngubani umkhokheli we-ZCTU. Bona bekwazi nje ukuthi umkhokheli we-ZCTU ngubani.
Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe lawase-Europe okwamalanga angamashumi amathathu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abasakhulayo bebandla le-MDC kobulawayo bagcizelele ukuthi bathethe inyathelo lokuthi iziphatha amandla zecouncil eziyisithupha ziseyi kuvunyelwa kuyafika emahofisini aleli bandla. Iziphatha amandla lezi ezivinjiweyo zibalisa umeya umnumzana Solomon Mgunu, umnumzana Christopher Dube lamakhansila amahlanu. Amakhansila la ngumnumzana Mlando Ncube, isikhulekile Moyo, Lilian Mlilo, Pilot Moyo, lo Alderman Ernest Rafa Moyo. Abasakhulayo laba bathi bathethe leli nyathelo ngoba umeya lamakhansila la bavumelane ukwengezelela elinye ihlandla leminyaka emihlanu elikasiba likhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Dube ngowebandla lezanu PF kodwa wakhethwa ngenxa yobungcwethi atshiwo kwebandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli sabakhulayo kobulawayo umnumzana Benny Hlatshwayo.
Indaba ekhona ngekuthi thina as a youth sifuna ukuthi sizisise ukuthi ama-councillors akuhambise njani ukuthi ahambe ayarenew i-contract leyana. Ngendaba yokuthi thina ngokuzwa kwethu i-contract leyana was supposed to be renewed somewhere ngo-October ngale ayikhona kathesi. So sifuna ukuzisisa ukuthi bangijimele ukuyirenewa kathesi njani. Plus umthetho uyathi bayarenewa yini bengakhonsidanga abanye abafuna ukungena laphana, kumbe is just an automatic issue yokuthi umuntu uyangene khonapho because nguye wekhona. So thina as a youth sifuna i-explanation ukuthi kuhamba njani and kwenze njani. Because thina sifuna i-smart city, sifuna i-city e-right, but ukwenza izinto ngendlela engalulanga, engaqondakalanga, kuyenza ukuthi i-city yethu ingabi clean. And yikho sithi khona izanu asiyifuni because into zayo aziqondanga. Thina sifuna izinto eziqondileyo.
Manje isinqumo elisithetheyo sitshoni, kutsho ukubana umeya lama-councillors abasoze bavunyelwe ukufika ehofisini kuphela, kumbe kukhona okunye okungamelanga bakwenze?
Thina njengamayuthi, ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indaba bayenzile yona leyani. Bayenze ukuthi i-contract ngakuthi izarenyiwa irenyiwe ngu-October ayikhona kathesi ngayisekufayile. Yikho sikufuna kuphela njengamayuthi, asila anything else besides khonoko kuphela. Khonoko kuphela ukuthi ahambe bayenze into eyi-right. Yikho sikufunayo.
Manje isinqumo elisithetheyo sifikile yini phezulu kunkokheli yelizwe lonke, kumbe sikhona nje kobulawayo khona?
Lapha into itatsela phansi siya phezulu ezinye zitatsela phezulu siya phansi but lapha kwenzakale kwabulawayo abantu abaphezulu bayazwa ngathi lapha kuthi thina lapha kwabulawayo seni so thina njengokuthi sithethe lesi isizathu lesi sesihambisa phezulu ukuthi thina njengamayuthi siyathi ama-councillors laba ayenze i-resolution yabo leyi kona ngale kurenewa leyana bacade babuyele ngale kuma-chambers bayakhorektha i-resolution yabo yona leya then thina sesihambisa lokhu esikuresolve thina njengamayuthi kwabulawayo sesihambisa phezulu abaphezulu bazwa ngathi lapha abaphansi.
Lo mnumzana Benny Hlatshwayo isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, isichothoze amapholisa isithi yahlukuluza amalunga ayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ngokuya emahofisini ayo lapho afike ezibuzisise ukuningi. Inhlanganiso le ithi amapholisa ahambe ehofisini yayo eMutare ngolwesithathu kwathi izolo aya eGweru lapho afike abuzisisa imibuzo eminingi ephathelane lenkokheli yalinhlanganiso. Untungameli Nkomo iStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kusiphatha kakubi okwenziwa ngamapholisa babuya bengangoswanga emahofisini ethu bephambanisa umsebenzi wethu babuza izinto esingathi kazila ngqondo ngokubona kwethu ngokuthi babuza enye i-information nje esingathi i-public information abangayithola bangaya ku-Ministry of Labour asikwazi ukuthi okubangela ukuthi bebuye ngaleyo ndlela yikuyini. Asikujabuleli ke khonokho ukuthi ma-apholisa abe lokhu evakatshela ama-ofisi ethu phambanisa ke ukusebenza kwama-officers ethu bebuza ukuthi ngubani umkhokheli we-ZCTU bona bekwazi nje ukuthi umkhokheli we-ZCTU ngubani njengoba ke nxa sisiya kuma-congresses nje siyaxuxa phela uhulumende ukuthi abekwazi ukuthi ngubani okhokhela u-ZCTU njalo bedinga le nhlelo zethu akukho emthethweni ukuthi izinhlelo zethu ke zibe sesitshela bona amapholisa ukuthi senzani akukho emthethweni abakwenzayo akusijabulisi ke khonokho ukwenziwa ngamapholisa.
Injongo yabo nxa bekhuluma bathi ngeyani kahle kahle?
Kabatsho okuchakileyo ke ukuthi bafunani. Abanye bathe khona bathi baya-updatha ama-records abo esibona kuyikuthi nxa befuna uku-updatha ama-records abo ke bangaya ku-Ministry of Labour bazathola ke imbali ye-ZCTU kwanileyo tshengisa ke kumbe ekhombisa ukuthi abakhokheli ngobani bahlala ngathi konke lokhu ke sikwenza ke singafihlanga so asikwazi ukuthi okwenza bevakathele amahofisi angaphandle kwesigodlo kubangelwa kuyini sesingakhumbulela nje ukuthi ngokubona kwethu bethukile amapholisa bethukile nabantu ababuye ke emhlanganeni wethu kuziki edlulileyo. Sibone abantu abaningi bebuya kuye kumbuthano yethu kuma-Labour Forum eBulawayo, eMtare, eGweru. Bazitsholo ke abantu ukuthi bafunani. Sibone ngathiwa nje ukubuya emahofisini lokhu nje sekuyikwethusela thina ngento abezwayo ikhuluma ngabantu.
Lo mnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eHarare. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshelela umsakazo ukuthi akulalutho alwaziyo ngodaba lwe-ZCTU lolu. Iningi lithi lanxa uhulumende esevumele amanye amagalaji ukuthengisa amafutha ezimoto awedizili lepetulo ngedola lemelika Lilokhu lingawatholi la mafutha njalo lapho atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Sixoxele umnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi olenkampani yezethekeli eVictoria Falls ngalolu daba.
Awusazamisa ukunokuthi i-bond ngokuthi i-RTCS bank rate the market awusahambelani then how do you operate in that kind of environment when you are into tourism then you want to buy fuel and amagarages amanye abe charge nge-bond not amanye charge nge-US dollar asithi thina dadewethu amagarages when you run elakho nge-US dollar mina ngirana ele-bond lwana ke ocharge i-petrol nge-bond le-US dollar. It's very unfair. Now, but if we have a move, there's a car. If we have a petrol, it's from the 10 years, 20 years, 20 years, and it's a year. I'm going to go to the one who's going to go to the one who's going to go to the one. Honestly speaking, you can't work like that. I want to buy it is a car move, a car.
Lingahamba kulawana ke athengisa ngama bond notes kulula yini ukwazuza amafutha
khathesi zayifike now akula sirele for isirele ekhona ngeyesdola so ithe ngisho ukuthi now into vele ekhaya esefike lapha enqini yagulela kumbe uzodinga ukudla kumbe uzezothenga something njengama-pensioners athole ukuthi isiveli isekho sokule-US dollar then sokusiba nzima kuyenalwana umuntu ukuthi uza kwenza njani manje izakhamuzi zonke ze-whole because asiko bonke abathola i-US dollar bonke abantu basebenza bahola i-bond that's very few companies ezibhadala ama-insurance abo nge-US dollar so the rest of abantuizokithi lonke leli lisebenzisa i-bond so ibhondi lakuthi ithole ebhenki kuzima yonke into yangikhona vele akusebenzeki dadewethu angena emakhaya usuke lapho ifambe uzefika ejambe ezidinga all over the countries usuke lapha usuyafika kithi egwanda khonayo uyahlangana lo hlupho olunjengalwanto yokuthi izakhamuzi zithole nzima ziyasele ukuthi ziyadedela emakhaya ezitola akula swiping machine emakhaya akula sometimes ufika khona akula network yokuthi mbe i-ecocash. It is a very, very difficult situation for sure. Kuzima abadala abathelensi. Uzibuye lenhlanhla nxa ukuthi usuke waya eBotswana wathola i-US dollar, wathwala amakhiwa wafika wadobha khona ngale. Inqiniko lapho ungafika u-telegram ifikele yakho yabe uyithenga nge-foreign currency. So, yeah, i-situation yayo right now.
Kodwa zona izethekeli ziyabhadala ngemali yakwamanye amazwe.
Hayi, kuba nzima lapho. So, uphose kwani kuyalungiswa ukuthi izethekeli nxa zifika lapha zikwanise ukuthenga ezitolo ngama-US dollar. Especially kubo endaweni zokudla labo Nando's KFC labo Chicken Inn those are the only outlets ezithengisa ezokudla then namanye ama-restaurant of course ama-companies abo they are selling in US dollars izethekeli azilani nkinga ngoba ziyabe zila i-foreign currency but okuba inkinga yizakhamuzi zethu.
Lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni ole nkampani yezethekeli ye-Victoria Falls ubexoxa ecingweni Studio 7 ekhona le folosi. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Abesilisa ababili abeZimbabwe abaxotshwe kwele Botswana ngoba bengene ngokungekho emthethweni. Babikwa begwaze babulala umtshayeli wemota obebathwele besuka ePlumtree andubana bethathe imota yakhe beyitshayele. Iphephandaba le-The Chronicle lithi ngemva kokugwaza umtshayeli wemota lo, ababili laba bamqume entanyeni basebesebenzisa amathaya ledizili ukutshisa umzimba wakhe bamtshiya elumethe bahamba ngemota yakhe yemaster bongo kombi ebigcwele impahla zama-groceries. Bathethe lo makhalekhukhwini wakhe. Lokhu kuvezwe emthethwandaba lapho ababili laba umehluli Bhunu wedethe lo Trust Ngwenya welusulu eBhinga bemiswe phambi kamahluli izolo besetheswa icala lokubulala umnumzana Memory Teresa ababehlangane laye emngceleni weMayitengwe. Ababili laba balivumile icala labo kodwa bathi omunye wayefuna ukubagwaza ngoba efuna bebhadale imali yokubathwala bona bengelayo. Ngakho basebekhulumisana ngolimi lwesitonga ukuthi engezwa ukuthi baqoqa ukuthi bembulale labo bamgwaza bezivikela. umakhale khukhwini kamoyi abasebemthengisele omunye wesifazana nguye owababambisayo njalo imota kamoyi yatholakala emzini kababakazi womunye ukuthethwa kwecala labo kuyaqhubeka. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Siyabonga balaleli, likhuluma lo mama uMandlovu osekhize emaphisa. Besicela ubana uhulumende mayangangenela emabhoda, ngoba siyazi ukuthi emabhoda lapha kunzima, kulalaba abantu abanye abahamba ngedabu lapho abangavumiyo ukuhlolwa igciwana leli seliqeda abantu. Akithi siyaxwayisa ukubana ma kungaba lo mthetho obambekayo emabhoda jampu la, ngoba kuzaba le ngozi enkulu eZimbabwe. Abantu bayabuya bengene baphume bangene behamba ngokungekho emthethweni. So ingozi ekhona yokuthi ma kungasaqiniswa ngomthetho abantu sizaphela ngalo mkhuhlane. Besicela ukuthi umthetho ungenele kuhlolo kuqinileyo ukuze lo mkhuhlane ungasingeneli. Ngiyabonga.
Lo khuluma ngobhekane ngila egoli ngokokuhlala. Hey, lo mkhuhlane siyawuzwa impela unobungozi, kodwa laba abajwayele ukutshontsha imali lehulumende eyikhulu singayisebenzisa le mali ukuthi ingagcini isebenza le coronavirus, abayisho bayisebenzise nje ukuthi batshontshe for bona izikhwama zabo, ngoba kudala beyiyenza le nto. Kuze kuyafanana nalezi mali okuthiwa bazibhenke khona ngapha e-America. Ilizwe liyahlupheka, kodwa banayo imali abayitshontshayo beyisaphetheni. Too much corruption. Nokunye futhi ukuthi yini bangaceli ukuthi basebenzise i-foreign currency straight. Ku-cancel i-bond leli, ngoba yilo abayenza ukuthi ibarane ngali corruption. I-corruption yabo ihamba kahle ngalelo bond leli, ngoba batshontsha le mali i-foreign currency, bayenze inhlelo zabo bayobhenka kuphi kuphi, bathinithini, baqede bathi lizwa linamali. Hayi, abantu bahlupheka bakithi. Asazi into yethwani le.
Ngombono wami msakazi, kungabi lokho kukhulunywa nje, kukhulunywa kuthiwa kulamalungelo abantu besifazane. Akukhulunywe ngezenzo, bekhambele endaweni zasemaphandleni bebadinge bebalungisela imisebenzi, bebavulela amathuba omsebenzi. Msakazi wami, kungabi lokho kukhulunywa kuthiwa kulamalungelo, amalungelo akhona engekho. Sikhala kakhulu msakazi wami ngalabo abesifazane abasemaphandleni, yibo abathwele nzima kakhulu msakazi wami, yibo kufanele kuhanjelwe kubo uma kwenziwa la amalungelo, beqoqwe befundiswe ngawo la amalungelo, hayi ukuthi kube lokho kukhulunywa nje.
Ngendlela amabhenki ayeza ngawo ukuthi uma unemali ebhenki awudraw imali, kuthiwa usetshenziswa lokho ukuthi uyaswapa ma ufuna ukuthenga, awula mali yogiwa, unikeza imali yogiwa yogada amabhasi. So elinye uhlelo olwenzi iZimbabwe ibe phansi, yebo imali fanele ihlale ipin protecting ngeleyo ndlela yamabhenki ukuthi baswaphe, basebenzise amafoni, imali zamafoni lezi ma-intercash. Kodwa kufuneka ukuthi abantu bebe nemali ku-e-cash ukuze into zihambe kahle eZimbabwe. Lo kodwa imali izahlala ebhenki ungayidrowi kahle, angibona ukuthi ihlelo oluhlile lo. And then futhi imali igcwele nasezitradeni ebantwini, begcwele beyitshintsha, ibuya kuphi leyo mali? Ngomunye umbuzo esifanele sizibuze-ke abantu beZimbabwe. Ngiyabonga.
Igama lakumakhesha sijezi manibofu. Kuyamangalisa ukubona amasonto ebuthana besenza bethi benza umthandazo, kukanti-ke imthandazo abawenzayo umthandazo oqondane lezombangazo, asomthandazo ukuthi lizwe liphumelele phambili, asengamatshetshi ebandla. Ngoba ngeqiniso aluba bengamachurchi aqotho ngaloba bayaxwayisa uhulumende ukwenza kwakhe ukuhlukumeza kwezabantu ilungelo labantu elihlukunyezwa kangaka. Pho manje bona babonakala isikhathi sonke behlangana nohulumende, behlangana nomnankakwa. Abantu anjeng abowutownasha nabozikeli kuthi ma bethi bayathandaza kuyasolisa. Asayiwomachechi awufani ukuthi avalwe njengamachechi athandaza uNkulunkulu. Akukho okuhle okungavela kula machechi kwanawo manje.
Bona sanibonani manje bagijile njani ngezindawo ngezindawo. Lokho kwabantwana beZimbabwe lokhu sekuzabona yena uNkulunkulu kuphela. Lelo langa ezonekisa izulu yikho lapha abazothembela khona, ngoba kumanje kube ukudla babuye bethi ngokwabantu beZanu-PF. Abantu bebenesifiso sokulima, kodwa uNkulunkulu ngendlela ukuthi akakhulunyelwa, akaboniswa, akatshengiswa, uzenzela okwakhe. Izulu kulini ngasanami, hhayi abantu sebethwele nzima. Kambe bantu bakhithe indlala engaka phela, abantu nxa bengalimanga mpela izidumbu ziyaphuma. Abantu bevele bezihluphekela bengadli. Manje kwathi uma bengasalimanga khulu, ngoba vele eminye izi manje vele siqale ukulalingahlala, yaqala kudala vele. And akula muntu ozobabhekela, kumele bezidekele njengasezibhedlela bezithengela imithi.
Mina nguNdaba uDlamini, ngicela ukubuza umbuzo nje umfishane lapha. Kanti kungani ama-teachers especially iWhitewater Secondary School benikeza abantwana ama-notes ngamafoni? Labo ke abanganawo amafoni, ama-notes bawathathaphi? Ngoba abantwana bayakhala besikolo lapha bathi banikezwa ama-notes. Ngabe siyalwazi uhlupho lwama-teachers, kodwa ke abazame umunye umzamo ukuthi bawenze, ngoba akusibo bonke abantwana abanamafoni anama-WhatsApp. Akusiyinto ekahle. Ngiyabonga, ngisoke ngibe muntu.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Idale eliphezulu elephalamende eRussia, iFederal Council, selivumele umthetho wokuthi umongameli Vladimir Putin walelo lizwe ancintise ukuba ngumongameli ngomnyaka ka-2024. Amalunga alikhulu lamachumi amathathu akulelo dale avotelela umthetho izolo ebusuku, kodwa oyedwa wawuphikisa kwathi abathathu bayekela ukuvota. Umthetho lo buvele wavotelwa kudale eliphansi eleState Duma. Uthi umthetho lo uthi kuzafana lokuthi umongameli Putin kakaze abe ngumongameli, okutsho ukuthi engabusa kuze kufike umnyaka ka-2036 enganqoba kabili kukhetho. Sokusele ukuthi umthetho lo uvunyelwe yi-Constitutional Court kanye lengxenye yenani labantu eRussia. Umongameli Putin labanye bakhe yibo abakhweza isicelo sokuthi kube lo mthetho lo. Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe lawase-Europe okwamalanga angamachumi amathathu alandelayo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcekwane le-coronavirus eselihlasele abantu abaningi emhlabeni jikelele labulala abanye.
To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be adjusted subject to conditions on the ground. There will be exemptions for Americans who have been in appropriate screenings. And these prohibitions will not only apply to Europe, the tremendous amount of money in the carbon, but various other things as we get approval.
As we get approval, zilithethe kwabavela kulawo mazwe.
At the same time, we are monitoring the situation in China and the South Korea, and as their situation improves, we will reevaluate the restrictions and warnings.
Wengeze wathi uzathatha amanye njalo amanyathelo okusekela amabhizimusi amancinyane kanye labantu abahlaselwe yileli gcikwane ngemali.
Who have agreed to waive all co-payments for coronavirus treatments, extend insurance coverage to these treatments, and to prevent surprise medical billing.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sithathe leli thuba lokubonga laba basilandelayo kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele lapho isilive streamer khona. Silo Solani Ndlovu othi livuka njani msakazi, sibe lo Thabisani Ncube, sibe lo Pamela Khumalo, lo Nkosi Mthembo, lo Aaron Dube, lo Pamela Khumalo, yena othi ubulewe ngama kumama lawo yibo ababulala abantu, ngabona ukuthi amagumba gumba yilaba kodwa kuthiwa bebexotshiwe nje eBotswana ngoba bengekho bengahlalanga ngokusemthethweni. UJerry Ndlovu uthi sibonge msakazi uhlelo kunzima kuseyaphambili, okuhle ukuthi wonke umuntu weZimbabwe usekubonile ukuthi kufanele kususwe ibandla lezane uPF embusweni ngoba benza imikhuba yokuzithuthukisa nokufezakisa izidingo zabo. Umandla Joshua Yoram uthi qhubekani ngomsebenzi omuhleli wenzayo, lo sonke Khumalo laye usixhasile. Okwamanje ke njalo silo Shane Wayne Layton lo Vusi Mpofu. Okwamanje ke sizwe ke umculo kaJays Marabini esithi Sithandwa, ingoma ephuma kudlalade lakhe uNtunjambile. Yabonga umculo kaJays Marabini esithi Sithandwa, ingoma ephuma kudlalati lakhe elithi Litshele kaNtunjambila. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abasakhulayo bebandla le MDC kobulawayo bagcizelela ukuthi yibo abathethe inyathelo lokuthi iziphathamandla zekhansili eziyisithupha aziseyikuvunyelwa ukuyafika emahhofisini aleli bandla. Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe la wase-Europe okwamalanga angamashumi amathathu alandelayo ngendlela yokumisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Olivalelasayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.